Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 28 kuzibandlela 2022. Igama ngontungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Kulaba sekeli bebandla likaMnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change abane ababikwa bebotshelwe ukugqoka izikipa zebandla labo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso se-inflation siyehla kodwa abaningi bakhala ngokudula kwezinto. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uzakhetha owesifazana onsundu okwakuqala embalini yaleli lizwe ukuba ngomunye wabahluleli bedale leSupreme Court. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula ikhulu 153 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bangu-4421 kuthi abahlatshwe esibili bangu-4783. Abahlatshwe esithathu bona bangu-251 kuphela. Inani labaphethwe ilumkhuhlane sikhuluma nje selehleli suka phezu kwe-50,000 ngompalakazi laya ku-7,073. Kulaba sekeli bebandla likaMnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change abane ababikwa bebotshelwe ukugqoka izikipa zaleli bandla eHarare izolo. Abane laba ngu-Emmanuel Zelas Kumbo, Erasmus Nyandoro, Prince Motebuka kanye loTenda Ichigwada. Inhlanganiso yamaqwetha abamelayo iZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi abane laba bebegcinwe enkambeni yeHarare Central Police Station izolo ntambama lapho abetheswe khona icala lokubangela ubudlwangudlwangu. Ibandla leli belikhuthaza uZulu ukuthi avunule impahla elithanga namuhla okungumbala walo omutsha ngemva kokuguqula ibizo selichiyana lelithi MDC Alliance. Lomkhankaso uphansi kwesihloko esithi hashtag Yellow Friday. UMnumzana Chamisa labanye bakhe bathi bakhethe lumbala ngoba ulombiko welakusasa leZimbabwe elihle njalo elikhazimulayo alubana iCitizens Coalition for Change ite yangena embusweni. Sehlulekile ukuxoxa lesikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe i-inflation sehlile kancane nxa kuqathaniswa lesomnyaka odluleyo. Ngompalakazi isilinganiso sokudula kwezinto nyanga ngenyanga okuthiwa i-month on month inflation besiku 5.76%, kodwa iZimstats ithi sehle nge 0.42% kathesi ngozibandlela saya ku 5.34%. lolu gatsha luthi njalo inflation yalonyaka iza kwehla kancane okwedlula eyanyakenye. Kusitsho ukuthi intengo ayisoze iqanse kakhulu. Kepha uZulu ukhala ngokudula kwezinto ezitolo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ocubungula izenotho umnumzana Ambrose Sibindi.
Siyayizwa le imbiko ethi yona i-inflation yehlile eZimbabwe enikwa iZimstat. Kodwa ke wele ngxenye ngokwabantu abasebenzela emahofisini. Kodwa ke umuntu kazana ohamba esitaradeni khonoko kakuboni ngoba sikhuluma kanje kathesi. Intengo yempahla yenze sizisebenzisayo nsuku zonke ezisincethayo nje ukuthi siphile ziqansile. Ungakhangela isinkwa sinje sesiqansile. Sile sasa around 200 bond ukanti sasi kubo 100 and something ukhangele bonke othukela abaqansile kancane ama services esiwatholayo ngakhangela izesa layo ikhwezile ama tariffs ayo so ke ukuthi kuthiwa inflation yehlile singazuzi kodwa kumuntu oku ground kumbe umuntu kazana uzayotshela ukuthi hayi naloko akunanzeleka kubona even sesibuya ngapha ku poverty data line sesikhuluma ngezeholo labantu uzananzelela ukuthi futhi into eliqiniswa ukuthi ngo December poverty data line imali efanele hole umuntu ophansi okugcina sibe lokhu lapho ngincise ukuthi abaminzo ezingagcina umphefumulo lenyama kundawonye ibiwa around 50,000 khuluma kanje kathesi poverty data line ifiga khona is over 75,000 so ke nxa kuthiwa kwehlile akuzuseke ukuthi baye bekhuluma ngani ngoba engxenye yamasesi abathi kodwa ke iqinisweni ukuthi nxa usungena esitolo kathesi uthenga impahla ungazibambeki leyo liqiniso lakhona so ke lokho ukuthi engxenye i-inflation yehlile I think ku-academic kakhulu kodwa eqinisweni ukuthi hayi abantu abakuboni ngoba bona impahla abazithenga ziqansile zikhwelile so iliqiniso elikhona lelo elingelabane ngoba langubani
khona ukungaba kubangela ukuthi abantu bengasakhononi kumbe ukukhuluma nje ngodubo lokukhwela kwezinto ezidolo kungakubangelwa yini
well kuyisimanga ukuthi kanti eZimbabwe abantu badubeka kanje intengo yendo yakhwela nsuku zonke intengo yama service yakhwela nsuku zonke abantu imisebenzi abalayo abantwana bayaxotshwa ezikolo abanye abantu besehle ukubhadala ischool fees abanye abantu behlela lokubhadala ama-rent lapho abahlala khona singayiqathanisa imali yethu esiyiholayo yalapha ibhondi yezimbabwe lale emzini emelika uzananzela ukuthi ngapha umkembo omnyama okuyibophela abalalayo leyo mali nxa uyidinga sikhumula last year ibiku-19,000 and imali efana nayo 19,000 versus i-100 khathesi imali efana nayo uzananzela ukuthi uyayithola kwambi kubo 22,023 kusiya kubo 25 kodwa ke le nto engezinto iyakhwela but abantu bezimbabwe bazithulela I think izizathu zakhona ziningi kodwa isizathu sokuqala ukuthi abantu bezimbabwe ababambananga yinto yokuqala ibandla elibusayo lezanup f lihlakaniphile selavulwa ngamaphathi okuninginingi kwagcwala iganga lonke osokusenza ukuthi abantu badonsele amnye idonse siyale amnye idonse siyale amnye idonse siyale khonokhwana yikuchitha abantu ukuthi bangabi lo mkhumbulo omunye yinto yokuqala okwesibili kulabanye la abantu esingathina balamandla bale influence abangathi balokuganga okuthile abangamasela bona abantu futhi ngabantu abagangileyo labo abadonsa abanye abantu bahambe labo babanika into ezincane babamzela babamzela apho abantu bacine bethule okwesithathu sinanzelela abantu baye kade seZimbabwe sebefuna ukuba amasingathi laba ama-miners nala ama-miners ayokuthi ngamakorokoza kona abantu ahambe egebhu iganga lonke abantu abaningi ungathi uyakhuluma ukuthi uhamba khona ngaye la uye gebhu abantu abaningi sebephatheke ukuthi sebedinga impilo ngendlela zonke ukuthi nxa umthole esegangeni etshona egebhwa khona la abuye endlini yakhe kumbe ekhaya lakhe after a week so umuntu onjalo nxa ukhuluma laye lichanda kulaye kwenza ukuthi bangabambani bengadonsa indawonye
umnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezenotho inhlanganiso emela abantu abathengisa esitaladeni iVendors Initiative for Social and Economic Transformation ithi sisungule inkundla kumakhalekhukhwini kumbe imobile application ngesingisi ejonge ukufundisa uZulu ngenhlelo zokuvota Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Edward Kapodogo.
Last week we launched an application or voter mobilization
Le application izonceda kakhulu abantu baphangela as ma informal traders to provide critical information around electoral processes. And the application, the good thing about it, uyakwazi ukuyisebenzisa even using e-online or we using offline offline sessions. Uyakwazi also to ask or kubuza umbuzo ufuna kuyazi, which you don't know about anything about election, then you get responses. And because we are siyazi abantu bapangela as informal traders, kunzima kakhulu kuti bafumane information, because in mainstream civic education sometimes haikwazi kufikelela abantu bayenza informal trading. So that application is going to help kakhulu.
Ungasichasisela ngomhlangano elizawuqhuba lezinye inhlanganiso elisebenza lazo.
Ngomso 28 January 2022, Uvendors Initiative for Socio-Economic Transformation, together with UBVTA, Blue Vendors and Traders Association, sizoba sinemhlanganiso wama informal traders kunye nema solution holders alapha, with the aim to engage the solution holders as well, giving feedback of the survey results in two words, which is Ward 11, no Ward 17. So sizoba naba informal traders from Ward 11, no Ward 17, trying to share the feedback ipuma uku survey results with the aim to actually share ama challenges afumaneka by informal traders.
Umnumzana Edward Kabodogo, ngohlanganiso ye Vendors Initiative for Social and Economic Transformation. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi izulu lesikhukhula uCyclone Ana litshiye abantu abangena kumakhulu lamakhulu bengelandawo zokuhlala eChimanimani enyanga laseBuhera ngemva kokudiliza imizi, amabholoho kanye lezikolo. Izim Life ithi amapolisa kobulawayo abophe abesilisa abahlanu abahlala eUpper Range Mall abetheswa icala lokubulala isela abalihlasele ngesikhathi lizama ukugqekeza kwenye indlu ebusuku ngolwesithathu. I-Chronicle ithi iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle kanye lezemfundo sezilungiselele ukuvulwa kwezikolo. Osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa elakho ukwazisa namuhla ukuthi izikolo zizavulwa nini. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 lijana abasakazi nabalaleli. Eh siyabonga indaba zenu Studio 7. Mina into engicelayo bengicela ukuthi amabandla ezombusazwe kela kithi eMandebeleni bengicela ukuthi babambane. Bazibuza ukuthi njengoba sizinkokheli okwenza sihleke ukubambana yini? Ingabe umuntu usebenza ufuna ukuthi isisu sakhe noma ufuna ukusebenzela noma ufuna ubukhulu ufuna udumo? Kodwa into ebalekile ukuthi eqinisweni abantu bakithi babambane amabandla ezombusazwe, ngoba mina ngokubona kwami akunaso, asikho isidingo sokuthi bengabambani, ngoba ukhala sikhala ngesikhalo esifanayo singabantu besimpilo. Ungaphuma uqonde eMpumalanga eNtshonalanga sikhala ngesikhalo esifanayo. So besicela ukuthi babambane abantu bakithi, bafunde ukuthandana. Singabambani ngoba sokunomuntu weHarare osibambanisayo, asibambaneni thina sodwa, sithandaneni. kimi thina sodwa ngoba uhlupho olukuwe uhlupho lukimi njengomuntu wesintwini lihlulwa yini ukuthi lingabantu besintwini libambane lingabakhokheli yini into elihlulayo yini into lezi ukuthi lingakwazi ukukhulumisana ukuthi hayi asibambaneni ngoba sinohlupho oluyi-1 sisonke ngiyabonga
Kuluma izindlela zokubumba ilizwe khulume ngamadeshini namadanguza ezinjani lemigwaqo nasi izinto eqakathele imigwaqo namadeshini iindlela zokuthi abantu besebenze bedle yize sithi khuluma ngazo njalo izanu esizakhuluma ngayo yilokhu izanu idiliza amatshe abantu ababulawa yiwo ukuthi wadiliza ngandlela abantu yikho efanele isichasisele khona ngoba siyabe sizama ukuzilungisela ukuthi sipholise inhliziyo ngoba sesiyakhile amatyeethu ezitukuzo asebhalakho ngendlela yakuthi abantu bafa babebaningi kakhulu siyabazi ao singabakhuluma mpela ukuthi ngangaye akhula sinciphezulu sizama ukuzilungisela indawo yethu sicela izanu icane lalokhu asiyilwisi angilani layo izanu mina ngifuna ukuthi silungise ilizwe lesibhakho ukuze abantu bonke bephile kahle akabantu begcwala amaganga begcwaleni ngicela sibangilizwe khuluma ngendlela zokusebenza lelizwe ukuthi la ilizwe mangalikhululeka sizavula ama-regation sivula abantu abayi-20 10 belungisa ama-regation sivule imigwaqo ilungi ibe mihle hhayi konke lokhu idrobho libonakala intuthu ziyathunga zithunge ngikubongele sibongelizwe ngiyacela kuzame khonokhu noma ungaphumi kodwa thina siyabe sikhuluma ngawo ngoba ngosenhliziyweni yethu siyabonga
linjani lonke basakazi bakastudio 7 lamazimbabwe wonke mina ngithanda ukuthi ama-bio election lawa abuyayo ngomatshi lawa abantu babekeyilihle libanzi kuwo mina ngilasiqiniseko sezeki ukuthi zeki zafa yaqhuba ukhetho olulungileyo ezimbabwe lapha ngoba uzeki ngumntana ezanu PF ayizimelanga izeki liqiniso lelo ezilonkulo mama lwana obomvulwana uthi igumba yena lwana akulaa nto ezahamba kuhle khona phana kuzeki ngoba lwana umama lwana siyamesaba ezimbabwe ngumama esithi nxa simkhangele emapikitsheni sizwe iinwele zethu zisukuma sisesaba ngoba ugango okunye okumangalisayo yena lwana umama yena lwa ezilongekhona khona phana kuzeki akulaa nto ezakwenzakala ukhetho lolu olwama-bio election balutshontshe kudala balubiza nje sebekwazi ukuthi sebeqedile ngakho impumela sebelayo bazawina ngoba vele izeki ingurefuli osekela izanu PF nothi abanye abantu so ngiyacela ukuthi ama-opposition kuqapheleni kakhulu khonokho kuyinto singatsho sithi sizawina kodwa ekugcineni sebe sifake imkhono ekhanda sihlaba umkhosi sebehlezi ephalamende abezanu izihlalo abazinike zona bengavotelwanga ngabantu umama lwana uthi igumba ugangile lwa izeki rong okumangalisayo kakudilizwa izeki kudilizwa imithetho kuqalisa izinto ezintsha ukuze sibe nokhetho olukhululekileyo ezimbabwe ezilonke kule zeki kuyabo lokho kusala kulokho kubusa izanu nabomnankagwa labotshiwenke abantu abagangileyo
Salubonani mthwakazi omuhle salubonani basakazi be-studio 7 minelami igama ngu-Adolf Shaba ngithanda ukubongela iqembu lethu elitsha i-CCC ekhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa kanye nenkokheli zakhona zonke bathethe isinqumo esihle kakhulu esisibonga kakhulu ukuthi bephume betshiyane laleli gama lethi MDC ngoba kade selimotshakele kade selibanjwe izandla ezilemkenke izandla ezingcolileyo izandla ezingalunganga ngoba wonke umuntu besedlalela kilo ama-CIO ebesezezela umathanda esebenzisana labothokozani khupho uDouglas Monzora omorgan comity siyabonga ukuthi bathethe isinqumo esi-right ngesikhathi esi-right siyafika unyaka ka-2023 liyabe selihambile wonke amakhona ezwe lakithi siyabonga kakhulu ngathi bengalubambisisa bekwazi ukunqoba ngalo 2023 and nginayo nalo ithemba lokuthi kuzokwenzeka ngo-2023 ngithanda nje ukuthi kuzakhamizi zaseZimbabwe ezilonga uzazi uyisakhamizi saseZimbabwe hamba ekhaya ufike urejista ukuvota ukubana ma kufika i-election ka-2023 masambeni ngobuningi bethu ngoba indawo lezi esicatsha yizwe lezi emazweni abanye abantu uphile kanzima uma singalungisa izwe lakithi libe lihle sikwazi ukuphila ngcono impilo ingaguquka lathi sikwazi ukuhlala emakhaya siphile njengabanye abantu abaphila besezweni lakubo hayi siyabonga kakhulu siyabonga ungathi yonke into ingahamba kahle
Salvanani, Sagazum Kul, Sagazabantum, Sagazo Studio Seven, Sending Lanonke, Sagazibonke, Nabo Patibonke, Sagazabakul, Sagazin, Nandazini, so Sagabandalakura Kul, Sagazo Studio Seven, Coslatin de Vele, Hilbro, the Tan of Kulagang in the Jolas Malema, Mina Ungonano, right? Araspi or Aras Kafuni. In the Kulumayo, Ungamu to write, a mass of Africans now, Nama Africans, Singapore, and the 47s in Wabo, Kumilan of my servants, Leshe, all right, Madame Nomakunzi, Magit, Mora in England, to see Lapo, my restaurants, Zuma security, Msems Lelula, Silapo, and Yangaban Basekai. So I'm sure the Gangabo, or Church, Melissi, Nabo, the servants, and Pella Basse. So, that's why I'm wrong. But in the bag, it's in my cool, but no so pointy was a long. Only Mother says in Tandas yet. But to see being legitimate citizens of school legging the servants in the Kaya, who sell a won't get over some pills of a penny. The so pointy was a long. Uzolunga siyabonga umsakazo Studio 7 libe right long ke mazibapha amahle mandebela amahle ngiyathanda kakhulu siyalithanda kakhulu.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Voice of America ithi umnotho weMelika ukhule ngesilinganiso bhose sokuyisithupha ekhulwini i-5.7% nyakenye, okungokwakuqala ukuthi udlondlobale ngalindlela kusukela ngomnyaka ka-1984. Umsakazo munye uthi eMalawi selifake indawo ezihlaselwe isikhukhula se-cyclone Ana esimeni sengozi i-national disaster ngemva kokuba leli zulu libulale abantu abangamajumi phose amabili 19. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi uzakhetha umuntu wesifazana onsundu ukuba ngomunye wabahluleli bedale le-Supreme Court. Lokhu kuzaba ngokwakuqala embalini yeMelika ukuthi kube lomahluleli wesifazana omnyama kulumthethwandaba. UBiden wazise ngenjongo yakhe izolo ngemva kokuthiya umsebenzi komunye umahluli uJustice Stephen Breyer obesele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyangalombili lantathu 83 njalo obesephethe isikhundla lesi okweminyaka phose engamachumi amathathu. Ube ngomunye wabahluleli balinkantolo abeyamele kuhlangothi lwebandla lamademocrats. Umthethwandaba lo ulabahluleli abayisishiyagalolunye. Abayisithupha babo bayamele kuhlangothi lwamarepublicans. UBiden wayevele ethembisile ngesikhathi ekhankasela ukhetho nyakenye ukuthi uzakhetha owesifazana onsundu abe ngumahluleli walinkantolo kungaba lethuba. Uthembise izolo ukuthi uzakhetha umuntu olesithunzi ohloniphekayo njalo owaziyo umsebenzi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Mbona ngathi ulungile, mbona ngathi usendimeni yakhe eyokuthi agcwalise lesi sifiso, lesi thembiso sakhe ukuthi uzakwenza. Ngoba bakhona sibili obaba labo mama lapha madoda akhona abaqeqeshileyo abaqualifya ukuthi labo bangahlala khona phana phezulu behlulele imithetho ephezulu khona lapha lapho kangimsoli sibili ngibona ngathi wenza into eyiyo eqondileyo ngoba kwesesikhathi thina abantu abamnyama kwesesikhathi bangathi basikhangelela phansi ungathi asingeke senze lutho lanxa sibalile sifundile siqeqetshile kodwa kuyajinge kulokho kungathi hayi umuntu omnyama umuntu omnyama kodwa ke nxa esenza njalo mbona ngathi sibili kwenza kuhle kuzaba lalokho okuthiwa yibalance phezulu lapha ukhona lo ndoda omnyama kodwa ke hayi siyambona simkhangele kulezi nsuku lokwenza kwakhe sikukhangele
kulokukhonona okukhulu ebantwini abamnyama abathi uBiden kaqhubi kuhle umsebenzi ngoba wathembisa ukwethula umthetho ovikela ilungelo labo lokuvota bekhululekile bengenqatshelwa imithetho abathi yethulwa ngama-Republicans ngabomo ukukhetha kwakhe owesifazana onsundu lokhu singabona kumsondeza njalo ebantwini abamnyama yini bemvotela ngobunengi kukhetho oluzayo lanxa nje bekulokukhonona konke lokho
siyananzelela ukuthi abantu abamnyama lapha e-America yibo ababreaker ivote leyana eyachaphisa uBiden ukuthi abe ngupresident khathesi. Ora-ke eqinisweni ukuthi abantu abamnyama bajayele labo ukuthi bese bekhangela ukuthi bangathi bayakhongozela kakhulu ukuthi xa sesikwenze so sokumele ukuthi la wenze so. Mbona ngathi into eyahluphayo la ngesikhathi sika-Obama. U-Obama laye wachatshiswa ngabantu abamnyama. Ngoba abantu abamnyama lapha e-America bayi-swing vote, lokho esithi swing vote. Ukuthi khona bona bangasukuma bayevota. Vele kawuphumeleli lowo ngazokuya umbani ngoba amakhiwa ajayele ukuthi adabuka nephakathi ekukhangeleni izinto lezi. Bese kusithi bona bese bebuya-ke bangabuya bese bevota lowo abamkhethileyo uyawina. Manje-ke bangaqeda khonapho bayabuyela futhi ezindlini zabo bayehlala sebekhangelela ukuthi kumele wenze. Maye akuchiphanga njengakhona lokhu mina ubona kwami. Ukuthi khona kungenzakala ukuthi uBiden agcwalise izifiso zabantu bonke ngasikhathi sinye. Lo-Obama laye kwaba njalo. Wehlule ukugcwalisa, babe sithi uyehlule ukugcwalisa izifiso zabantu. Kodwa mina ngibona ngathi ngesikhathi sika-Obama abantu abamsundu bakhwela kakhulu baba sendaweni eziningi eziqakathekileyo. Ngibona ngathi lakhathesi njengoba laye ekhweza umuntu omnyama emsa ku-Supreme Court wenza into elungileyo kakhulu. Akungezake kwenzakale mina ngokubona kwami ukuthi abantu abamnyama bathole ukusuthiseka ezintweni abazifunayo. Kufanele ukuthi bahlale belokhe beluyisa ukuthi bavote, bavotele izinto zabo. Asithi thina wona lo mthetho wama-Republicans okuthi uzama ukubacindezela ukuthi bavote. Bangawephula ngokuthi bona basukume bayivote. Ama-Republicans phela angeza abamise ukuthi ngalezi livotelani, indaba lesiye elayinini lisiyavota. Abangezake bakwenze kona lo. Njalo yena uBiden angiboni ukuthi yena phela kavoti ukuthi athi umthetho lo kawuye phambili kumbe kawuye emuva. Kwehlule khona ngale phezulu laba ama-Democrats bekhona. Yikho engikubonayo kona lokhu ba. Mina nxa bengingathola isikhathi bengingaba-encourage bona abantu abamnyama labo ukuthi hhayi sukumane libambane liqhubekele phambili loba kule mthetho yona leyo lifuqanelayo lisiya phambili.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. kulabasekeli bebandla likamnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change abane ababikwa bebotshelwe ukugqoka izikipa zaleli bandla izolo. Ugantsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstars luthi isilinganiso seinflation siyehla kodwa inengi likhala ngokudula kwezinto. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzakhetha owesifazana onsundu okwakuqala embalini yaleli lizwe ukuba ngomunye wabahluleli bomthethwandaba weSupreme Court. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.